So we see card to send a bago VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lodlondlobala elizweni.
Ilizwe lethu liprakthiza lokho esikuthi idemokhrasi, okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyele uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukuwawaliswa.
Sebe khankasa ngamandla eMashonaland West abezanu-PF abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale embusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yokuphoza le into kuzanu-PF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abaphikisayo bathi asevunyiswa ngenkani amanye amalunga ezanu-PF angathakazeleli ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lusiba lubi elizweni njalo endaweni ezinengi zelizwe abakhona okwesikhatshana nje ngelanga. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukuvumile lokhu namuhla esithi imbangela yikwehla kwamanzi edamu leKariba. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wokugcina walonyaka owamalunga edale leCabinet. Uthe uhulumende wakhe uzama ngamandla wonke ukulungisisa lolu hlupho. Abantu emadolobheni agoqela eHarare, kwaBulawayo, eVictoria Falls, eGwanda, eGweru, emaSwingo lamanye achiyeneyo bathi asilela kubi amagetsi kulezinsuku. Kusenjalo sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZANU-PF abafuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singenela ngo-2028. Okwamanje amalunga eMashonaland West aqhuba imihlangano ezigabeni ezinengi lapho akhulumisana khona loZulu ngesinqumo esenziwa ngomfufu emhlanganweni weAnnual People's Conference kwaBulawayo esokuthi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni. Kulabanye abangathakazeleli isinqumo lesi kubandla leli abathi uMnangagwa kumele alandele isisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba osesihlalweni lesi akumelanga avotelwe okwehlandla lesithathu kungedlula iminyaka elitshumi esembusweni. UMnangagwa ngokwakhe usekubeke kwacaca ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee njalo emela isigaba sephelandaba Jabalala edale lePhalamende.
Njoba ngihlala ngisisho, ilizwe lethu iphrakthiza lokho esukuthi idemocracy okutshengisela umile omunye unyelo uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani akulanto embi ngakhona okwawaliswa umongameli wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu babathi hhayi bona bafikuthi ngabe uyaqhubeka so yimbono yabo osokusele yinto ta ubona ngathi kona kwenzeka kanjani-ke khonaoku kuphela kodwa-ke ukuba le mbono etshiyeneyo vele kuyavunyelwa ngoba ngithembe uyakwazi ubana likhona eliyiqula kona baphakathi kwezanupf abangavumelani nakho abanye bavumelani nakho yikho oku-health in any organization ukuthi kona vele abantu asoze bababona ngelisho elifana naye asoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana osokuhlala kuphela ukuthi kona sizelwa kwalo thatha the majority takes the day kuphela nje
singathi-ke ema-Tableland region lawo bulawayo likwenza nini konoku kwenzakala kwezinye indawo
kayisiyo command issue phela le into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza so nxa ubona kungenzakala kushuthi na abangafuna ukukwenza ngabe bengafuna ukwenza bangakwenza kuba usoze bekwenze akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyatshiyana so awungeke wathi ukuthi na kuzenzakala kumba usoze kwenzakali okukhona ukuthi kona labasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonokho so lalabo abangakenzi kusho ukuthi hhayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa into ekhona kumele ukuthi ubone ukuthi na kuzaphuma kanjani kuzaqhubeka kanjani
umnumzana Joseph Chuma ukudale leZANU-PF Central Committee njalo umela iphelandaba Tshabalala edale lephalamende ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 siphinde saxoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele
iZANU-PF igcwele lalokho okubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception bagudu kukho kakhulu uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizange iphume kakuhle ngoba umnumzana umnangagwa wayethena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe kodwa iZANU ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalabo abangavumelani layo indaba ye-third term ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba yeZANU PF kuphela indaba yokuthi abantu bezimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa yi-tooth and nail kufanele sidefende i-constitution yelizwe sesikhathele ngabantu beZANU abazenzela umathanda abangeke baqhubeke besenza umathanda especially nge-constitution umnangagwa ngahlala abe ngu-president wabo kuZANU-PF asilandaba kodwa upresident welizwe ku-very clear ngama-term amabili wonke umuntu owezimbabwe kufanele akudefende including laba abakuZANU-PF kufanele bakudefende kodwa-ke ngokwazi kwethu aseqalile-ke amanyala
yes ngathi kodwa kuyabheda ngani khonokho baba Mlalazi
impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa kuzaba labantu abazaxotshwa abantu abazatshaywa ngenxa yoku-opposa leyinto kuZANU-PF ngoba siyazi ukuthi i-violence internally iyenzakala i-violence leyi ingadlulela even externally ngoba ama-opposing parties ama-civic society bazayi-opposa leyi indaba kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu so isiphetho sakhona lathi silindile ingqobe isikuyena umnumzana omnangagwa uma engahlale elizwini lakhe ayistophe hayi kungaba kuhle
umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
The Voice of America
uhulumende wakwele Botswana usephike impiko ethulwe liphephandaba le-Tuesday Grill ethi umongameli Duma Boko usanda kuphiwa isipho senkomo ezilitshumi ezohlobo lwe-ankole ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umabhalane omkhulu kaBoko unkosikazi Emang Mutapati uthi iphephandaba leli liqamba amanga aluhlaza ngenjongo yokungcolisa igama likaBoko. Uthi abakunhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana kumele bethwalise iphepha leli nzima ngoba lisenge ezimithiyo. Kodwa abahleli bephephandaba leli elethulelwa uZulu ebulenjini beinternet bathi kuliqiniso abakukhulumayo. Bathi akumelanga uMutapati owayekhokhela inhlanganiso ye-Editors Forum kweleBotswana abethusele ngoba bona bathapha izindaba ezitshisayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli sikamnankagwa uMnumzana George Charamba kanye lonobhala omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Sizame njalo ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zesigodlo seZimbabwe kweleBotswana ezingaphendulanga imibuzo esizithumele yona. Ngesikhathi lesi sekhefu leKhisimusi lokuqala komnyaka omutsha sokusondele, abazali bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela abanye abatsha abaziphatha ngayo. Abanye abatsha basebenzisa ikhefu leli ukwenza imidlalo ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, lapho abathatha khona izidakamizwa lotshwala, abanye besiya emacansini labantu abanengi ngesikhathi sinye lokunye okuthiyeneyo. Ngomfumfu lonyaka kulabantwana abangamachumi amathathu lasishiyangalombili 38 ababotshwe ePhumula South koBulawayo ngemva kokutholakala bekuvuzu party. Omunye umama wakoBulawayo uNkosazana Panashe Mpofu wathola umntanakhe labanye besephathini efana lala mavuzu party ngenyanga edluleyo, wabotshwa esetheswa umlando wokutshaya abantwana kodwa wasekhululwa inkantolo yaphezulu e-High Court kuyona le iviki. Wabotshwa ngemva kokumangalelwa ngomunye umzali esithi umntanakhe katshaywa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lezinye inkokheli zabatsha. Lenye inkokheli yabatsha ekunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uChris Fundirwa.
Crisis elokhu isakhona ukuthi ama-youth special around Christmas baba ngumhlambi kazelisile. Bayenza baba lisindi, so to speak, baba lisindi sebenza izinto that may be detrimental kubo. They do ama-sex parties where there is a lot of alcohol and there is a lot of sexual activity and drug abuse, alcohol abuse. So engingakusho mina as a young person ukuthi as young people the only thing esiyabe sinayo is cards. And these things like who engage in ama-sex parties, they deprive us of time because it's kind of our game of watch. That means they've already lost time. The reputation of food as a young person. And the therapy is a tendency to once they arrest you for such, they release the name. So some of these young people who are going to see you, abanye base university or abanye base high school, they still have a bright future ahead. But once it is a public society like that, it is completely destroyed your future. So now we have to think about our future as young people, especially around this time. 3 minutes of enjoyment will pay. Ziya ulalela impilo yakho yonke.
Lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Ibuyengeka because nxa umuntu eyedwa kunzima ukuthi abe lengqondo enjalo, but lapho abahlangana khona kuba lula ukuthi bebe decide into engalungile and akula muntu abiza kuthi hayi guys into esiyenzayo leyi I don't think it is a threat.
Abazali bona ungathini kubo?
Inkinga yokuthi idubolo esilalo ayisinto engalungisiswa ngumuntu oyedwa. Indlela engiyibona ingcono yokudila lo dubolo yikuthi abazali sibambane. Xa usazi ukuthi ngumzali ile mntwana wakho, umntwana wakho ulabangani, lekushiwo ukuthi wazana nabazali balowo mntwana. Abazali bona bodwa bebambane. Siyabanjalo abantwana labo bayaswela amandla okuthi beyengani ngoba besazi ukuthi abazali bethu basikhanyele sonke.
UChris Fundirwa yisiphathamandla senhlanganiso yeZinasu njalo ngosakhulayo wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni lotabo kaNcube weStudio 7. Abantu abanengi bathi umnyaka ka 2024 ububathwalise amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi. Njalo bathi bakhulekela ukuthi isimo siguquke ngomnyaka ozayo. Ungqwele Dube we Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthi athole amanzi aneleyo futhi ahlanzekileyo. Kodwa ukoma komkhathi okuphehlwe isikhudumezi se-El Nino kuchiye izigidi lezigidi zabantu emaphandleni lasemadolobheni zingelamanzi. Edolobheni lakoBulawayo uDubo lo liphoqe umasipala ukuthi atholise izakhamizi amanzi okwelanga elilodwa kuphela ngeviki kulandela ukutsha kwamadamu abalisa eleapha lelelowancima kanye lelemzingwane. Ngelanga idolobho leli lidinga amanzi angena kumamegalitha alikhulu elilamachuma isithupha lanhlanu 165 megalitres. Kodwa umasipala wenelisa ukubomba amamegalitha ngamachuma esitshiyagalolunye 90 megalitres kuphela. Sikhuluma nje abahlali abaningi sebephila ngokukha amanzi ezikotsho lasemthonjeni engavikelekanga okulakho ukubangela imikhuhlane efana lowekholera. Umhlali weLobhengula West uNkosikazi Mulabhembela uthi sebelenyanga ezintathu kusiya kwezine bengelamanzi avela kumasipala. Ngokunjalo uthi bakha amanzi agobhoza egangeni lanxa bekunanzelela ukuthi engabagulisa.
Amanzi afika phela phansi ume khona after month phansi lekhathi sikha khona phansi.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zibone kungcono ukuthi zifakise amatanki amakhulu ezindlini ukuze zigcwalise amanzi lapho avulwa khona. Omunye wazo ngunkosikazi Pamela Shidono ohlala elokitshini le-Old Luveve.
Sacina sicabanga ukuthi sifake iJojo even ikosta kodwa sekungcono nokuvuka sisiye ezibhoraneni siyalayina singamanzi sinabantwana futhi.
Umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard utshele iStudio 7 ukuthi amanzi akhona kwamanje emadamu aleli dolobho ayisilinganiso samachumi amabili lanhlanu kuphela ekhulwini 25%. Uthi kule mizamo eminingi abayenzayo yokulungisisa udubo lwamanzi.
We would like to do an exploratory drill on Nyamdogo to see if we can deepen those boreholes and widen the diameter.
Sibona kungcono ukuchelisa amagodi enyama endlovu akhwifa ukwenzela ukuthi akhiphe amanzi amaningi ngoba sithola amalutshwane kuwo. Sifuna lokuyakha i-glass block dam. Bengisemorokho ngisiyadinga uncedo e-Africa Investment Forum.
Uhlelo lwezambezi Water Project ngolunye lwamacebo abikwa elakho ukuqeda lolu dubo. Njalo uhulumende uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani kodwa lusamile okwamanje lolu hlelo ngoba uhulumende ngelamali. Abahlali bedolobho leGweru labo bathi bahlutshwa ngamanzi kakhulu lonyaka lobanje amadamu abo abalisa eleGwenoro lele amapongopwe elamanzi aneleyo. Umasipala uthi udubo yekusilela kwamagetsi. Unkosikazi Sikhanyisiwe Lunga uthi abesifazana basengozini yokubanjwa ngamasela kuleli dolobho ngoba behamba imango emide ukuyadinga amanzi.
Indawo abahamba kuzo besiyadinga amanzi esikhatshana which sokuyingozi especially ebantwini abesifazana kuyingozi kakhulu.
Usodolobho weGweru umnumzana Mathinshi Voko utshele iStudio 7 ukuthi sebecabanga ukusungula uhlelo lokudonsa amanzi besebenzisa amandla elanga isola njengoba amagetsi ehlala engekho.
We are not pumping very frequent.
Amanzi sesilawo sibili. Okusihluphayo kwamanje ngamagetsi ukuthi sipompe amanzi afike ebantwini. Nxa amagetsi ekhona senelisa ukupompa 64 megalitres ayenela abantu.
EHarare lakho udubo lwamanzi soluleminyaka lukhona ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukwehluleka kukamasipala ukuwahlambulula ukuze asebenziseke. Lokhu sokuke kwadala umkhuhlane wekholera obulale abantu abaningi eminyakeni edluleyo. Iningi lithi likhulekela ukuthi izulu line kakhulu ligcwalise amadamu emadolobheni ashiyeneyo lasemaphandleni ukuze udubo lwamanzi lube imbali kungenwa nje eminyakeni yomusha ka-2025. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele iZig 2 billion athi izasetshenziswa kunhlelo zokwakha amadamu lokutholisa uzulu amanzi ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingungqwele Dube.
Kwenzi phathelane leMelika, amapholisa esabelweni seWisconsin athi asaphenya udaba lomfundi wesifazana oleminyaka elitshumi lanhlanu 15 ohlasele esikolo sakhe ngombhobho izolo wadubula wabulala umbalisi oyedwa lomfundi qede wazidubula laye wafa. Abanye abafundi ababili balimele kakubi njalo balaliswe esibhedlela. Izehlakalo zokubulawa kwabafundi ngemibhobho esikolo zivame kakhulu eMelika, futhi imizamo yokwethula umthetho olawula ukuthengwa kwemibhobho ihlala isehlula ngoba akula kuvumelana phakathi kwamalunga edale lephalamende awebandla lamademocrats lelamarepublicans. Sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe weMelika.
Into leyo vele iyakhathaza eyokuthi abantwana bale access kwimibhobho at their disposal, ngoba isociety esihlala kiyo kathesi ngathiwa kulabantu abaningi abangala stability mentally. So sikubone eMichigan laphana, I think a year ago or some time ago, abazali bethengela umntwana wabo umbhobho when he was declared to be mentally unfit. So konako, it's a very, very sad development. Ngoba ababalisi bahamba esikolweni ukuyoncedisa abantwana bethu ukuthi babe better in life, and uyabungakhangeleli ukuthi umntwana uzabuya lesikhali adubule wena mbalisi lomunye ngantho bayahluphana. Because siyakwazi ukuthi iminyaka yona le ama-teenagers ingangithiwa is the range yomntwana yena lo kule development engangithiwa ihamba masinya, but akusela abantu surrounding the families abangancedisa ngokuthi babe ngama-outsources for i-frustrations abantwana.
UTrump lebandla lakhe lama-Republicans njengoba sebelawula amadale womabili ephalamende ubona bengafaka umthetho yini ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho?
I-gun lobby isupporta uTrump and babefuna ukukhuluma ukuthi kungafakwa imithetho eyokuthi kube lama-background checks lokufaka ama-register okuthi in all the 50 states abantu babekwazi ukuthi umuntu lo selombhobho and he is capable and mentally fit. So khonokho lakho ngantwa kuyahlupha ukuthi bazatshintsha imithetho, both Democrats and Republicans. Hayi, lokho angikuboni ngoba bagijima nge-Second Amendment ethi yona it is a right ukupossessa isikhali or umbhobho for your defense. And siyabona ama-states amaningi alomthetho othiwa stand your ground. I-stand your ground kuthiwa umuntu engabuya within your personal space lawe ungamhambisa kuNkulunkulu khonapho.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2024 ubugcwele inhlupho ezinengi lokunye okulutshwana okuzenze zathaba kancane loba bezikwazi mhlophe ukuthi zihleli elizweni labanikazi. Uthuso Khumalo uyalandisa.
izizalwane zezimbabwe zithi udalwa exemption permit kumbe ama ZEP lubalalise phandle kwengubo umnyaka wonke njengoba aze aphelelwa isikhathi kungacaci ukuthi uhulumende uzawavuselela kumbe hatshi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqakutho Mabena uthi kube lenjabulo enkulu ngesikhathi uhulumende esengeza isikhathi sala maphemithi.
Lokho kulethe esingathi ngolwasemzini i-relief kulabo abaphethe izincwadi zokuhlala kuleli lizwe leSouth Africa ezibizwa kuthiwa ngamaZimbabwe exemption permit. Yinto esiyibone abantu beZimbabwe begijima kakhulu ngakade beyilandelela kuma-social media platform nakwezinye indawo zokuxhumana.
Kodwa abanye bathi akusizi lutho ukwengeza ngomnyaka owodwa kuphela ngoba ikusasa yabo kwele South Africa isele ilokhu ibuvilibana. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi indlala ebhahlileyo ekhaya ibadlise imbuya ngoluthi njengoba izihlobo ekhaya bezikhangelele kubo kuyo yonke into eziyidingayo. Uthi okubaphathe kabi ukuthi phezu kwale indlala uhulumende ubalise ukuthi bathenge inhlanyelo lemvundiso yefertilizer eSouth Africa.
Kuma uhulumende ufuna abantu baqhubeke endlaleni ukuze ebekwazi ukuba faka amatomo nxa belamba. Besizwa ngo-9 ebusuku, abantu besithi balokhu befike ngo-9 ekuseni basezimalayinini kwezindawo emangwe le abakanikwa. Inhlanyelo yakhona irola ikabuyi le letha inhlanyelo le-fertilizer.
Abanye bathi umnyaka ubaphelele nzima ngenxa yemikhankaso eminingi ebibhekiswe ekuthini uxotshwe abokuza. Lokhu kubuye kwengezwa inzondo edalwe kufa kwabantwana abedlula amashumi amabili ngemva kokuthenga ukudla ezitolo zabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi okubakhathaze kakhulu ukuthi imikhankaso eminingi le ikakhulu kubotshwa kwabantu abasebenza endaweni zokudlela lezindleleni bekungathi ibhekiswe kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-operations ethi yenzwa lapha eSouth Africa ubotshwa kwabantu baseZimbabwe betshaywa behlukunyezwa ngenxa yesimo sedala ngezepolitiki ekhaya engathi mhlawumbe into ezihanihambe ukuthi kathi why sengathi abantu bakithiwa bahlukunyezwa kakhulu.
Abanye bathi okubephule inhliziyo kakhulu yikuthi ngemva kokuphuma kobe ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi abacabangela ukuthi ubezonda abantu bokuza. Kungene omutsha umnumzana Leon Schreiber abathe besathokozile waqala uhlelo lokuzingela abangalamaphepha. Bakhona njalo bathi badaniswe ikwehluleka kukahulumende omanyano ukukhwaza kuzwakale ngenkohlakalo lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe okungezinye zezinto ezibangela ukuthi abantu babalekele kwele South Africa. Udaba lokwethulwa kwe-ofisi yamapasipoti e-consulate e-Johannesburg lulethe injabulo kwabaningi kodwa yaphangisa yaphela kwamazolo sekuthiwa ipasipoti eyodwa ibiza amarandi aphosa afike inkulungwane ezinhlanu samarandi 5000 rands. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa enguthuso Khumalo.
Ku Live Talk The Connection namuhla sixoxa ngabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa, ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo kanye lokuya emacansini mahlayana, ikakhulu ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka ludlondlobala elizweni. Sebekhankasa ngamandla eMashonaland West abebandla leZANU PF abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.